Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ulakho ukucela ilizwe leSouth Africa ukuthi libophe ababe ngamalunga ebandla leZANU-PF abaqhubekela phambili becothoza umbuso wakhe. Umnangagwa owethule lokhu izolo emhlanganweni awenze lamalunga ebandla lakhe eGweru uthi kuyadanisa ukuthi abantu laba basebenzisa ubulembu bokuxhumana ukuthi bethule imibiko ethuka ilizwe leZimbabwe. Loba engabaqambanga ngamagama abantu laba ukhanya ubekhuluma ngomnumzana Sevia Kasukwere, umnumzana Patrick Joao labanye ababaleka eZimbabwe kulandela ubususwa kukamoyi uRobert Mugabe esikhundleni sikamongameli. Umnangagwa uthi uyakwazi lapho abantu laba abahlala khona, ngakho-ke akusoze kuhluphe ukuthi babotshwe babiselwe eZimbabwe kuyathoniswa amacala ajiyeneyo. UKasukwere uJoao losicamfundo Jonathan Moyo babefuna umnumzana Sydney Sekeramai athathe isikhundla sikaMugabe, hathi uMnangagwa. UKasukwere uthi uMnangagwa uchitha isikhathi elwisana labantu kulokuthi alungise okuhlupha uZulu.
I have never hidden where I am, and it's my right to be anywhere in Africa.
Yeah, ngihlala lapha engihlala khona, abantu abaningi bayakwazi. Lokho kuthiwa ngikhuluma amanga, ukuzwe ngaphi? Angikhulumi imanga mina, ngikhuluma iqiniso. Kambe abantu nxa ukuthi bayalamba ngamanga yini? Kunokuthi wangena embusweni ngokutshaya ikhu ngamanga yini? So ke amanga engiwakhulumile yiwaphi? Ngakele ukhuluma amanga, nguye oqamba amanga. Ile lungelo lokuthi ngihlale lapho engifuna khona kuzwekazi le-Afrika. Umnumzana Sevia Kasukwere wayesiphathamandla sikahulumende kweleZimbabwe.